Siyabonga Jonga lo Marvelous. Siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 ezibandlela 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla elingaziwayo labasekeli bakhe abathathu abanye abangamasotsha babotshwa besethethwa icala lokufuna ukubhomba ipulazi likamongameli Mgabe.
Bangabe ngabantu abale bandla labo, but ibandla livele lingelancedo nje lincane lingakaze lihluphe muntu. Ibandla vele belingaziwa, but izani iyathanda ukuthi amabandla anjengana lawa iwancedise ukuthi ngokuwabopha khonoku akhukhumale azaye aqine sesaziwa.
Amabandla ezombusazwe emukela ngenjabulo uhlelo lokuvota lwezinsuku olwe-biometric. Kanti vele kuyini i-biometrics voting le? Lalelani kuhlelo.
Sibone ukuthi baningi abantu abafuna ukuncedisa ilizwe leZimbabwe. Even khathesi kwinsukwane lezi esibhelile besike zahlangana labe-United Nations.
Intengo yamafutha emota isize yaqala ukwehla njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe omhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla elingaziwayo elithiwa People's Front umnumzana Owen Kutshata labasekeli bebandla lakhe abangamasotsha abathi Bowman Ngwenya lo Solomon Makumbe kunye lo Silas Fupa bebesemthethwandaba izolo. Iphephandaba leThe Herald lithi abane laba babanjwa ngolwesihlanu olwedluleyo belamabhomba epetulo okuthiwa babefuna ukubhomba ngawo iplazi leGushungo Dairies elemuli kamongameli Mgabe elisemazowe. Leli phephandaba lithi abane laba babanjwe belamagwaliba ebandla leli elingaziwayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazi womnumzana Brilliant Mhlanga othi le ngenye njalo indaba ekhanya ingelaqiniso.
Ngibona ngazana sonto sibile enkulu okufanele yethusa abantu. Okokuqala ukuthi vele sesikwazi ukuthi eZimbabwe abantu bayaphekelwa nje amacala bazithole sebesesimeni esifana labona abantu asebekiso. Okwesibili ukuthi sibekwazi ukuthi vele iqinisweni umumo okhona eZimbabwe izani sihluphekile ithwele nzima ukuthi inga-address ithini ama-problems ayehlangana lawo. So iqini kubona kusiba ngcono ukuthi ipheke amacala njengana lawo izame ukuthi ihluphe abantu ibenzele ukuthi i-draw i-attention away from ama-problems ehlangana lawo. Amboni ukuthi into eyenzakala eZimbabwe ukubotshwa kwalawo abantu ngokuqondileyo vele into enkulu. Kwenziwa kube into enkulu kwenzela ukuthi izani kwanisa ukudivert iattention from ama-problems lehlangana lawo ikakhulu awe economy.
Manje singathi bona laba ababotshiweyo bayebe bevuma yini labo ukuthi bayovalelwa echigurubhi khona ngale?
Ababengela choice because anabona ukuthi iproblem ekhona nxa ubotshiwe ubekudobhileza eZimbabwe izani kudobhile yakujikela phakathi. Whether uyafuna ukuthi udojwe kumbe kawufuni ukuthi udojwe awula choice, usesimeni lesana sokuthi ubanjiwe wafakwa phakathi. Singakhohlwa phela njwana usakhumbula nje kungabe kule statement ithi sona a prison in Africa is a place where big criminals put small ones. Yi-situation esihlangana layo la.
Okokuthi manje singathi bona laba ababotshiweyo ngabantu abasekeli be-ZANU-P F yini njengoba sisizwa ukuthi labo bale bandla labo?
Bangabe bengabantu abale bandla labo, but ibandla livele lingelancedo nje lincane lingakaze lihluphe muntu. Ibandla vele belingaziwa. But izani iyathanda ukuthi amabandla anjengana lawa iwancedise ukuthi ngokuwabopha khonoku akhukhumale azaye aqine sesaziwa. Kuyindlela yokwenzela ukuthi nxa abantu bengabe kade bekhangelisise kakhulu okungabe kusenziwa ngabo MTC lamanye amabandla lawa angani makhulu kwehle ngoba abantu sebegayisa ukukhangela leli elinye ibandla bebusa ukuthi kanti kwenzakalani ngoba ibandla leli lihle lisuka libe yindaba egudwini. Labantu abanye kade bengamabandla amakhulu sebekhohlakala, yikho basically okwenzakala kupolitics yezalo.
Lo ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma le Studio 7 ecingweni ekwelebhilitane. Amabandla ezombusazwe athi ayemukela ngenjabulo uhlelo olutsha olokuvota olwe-biometrics. Lolu hlelo ngolunye lwezikhalazo zamabandla ezombusazwe athi kumele lwenziwe ukuze angene kukhetho ngoba inhlelo ezikhona kathesi ezifana lokugeza izandla nge-ink zilakho ukubangela ukuqilibezela. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, unkosazana Ellen Shiriyedenga, ukuze sizwe ukuthi kanti vele ama-biometrics la kuyini.
Okay, ngiyabonga Chris. I-biometric yokuthi like naku-register abantu bevota, bebe-register ukuvota, akusasebenzi lokhuyana okuthi kuthiwa sasipho ukubhala kuphela, ukubhalisa register amabizo ethu. Endeni ubethi usiyafaka unxathi usiyavota laphana kuthiwa kufakwe i-inki liyana esasiyisebenzisa ukuthi i-inki liyana kubona ukuthi umntu lana kavotanga. But manje khathesi ne-biometric lapho kuyabe sokusetshenziswa imtshina etshengisa ukuthi umuntu ungubani, njengokuthi iyakasetshenziswa like imini anti imini ethi lama-fingerprint lawo okuthi uyathatha ama-print ukuthi uyafaka emtshineni. Umtshina lowo kuyahle kutshengisa ukuthi ama-fingerprint lawa ngakavali. Njalo sometimes abanye ngendaba ze-biometric zona lezo uyakwanisa ukusebenzisa ukusikana ukuthi bafake ebusweni bomuntu ubuso lo buhle betshengisa ukuthi hayi umuntu lo ibizo lakhe ngubani.
Kanti pho manje njengoba uhulumende ekhala ngemali izatholakala yini yokuthenga imitshina yokwenza konke lokhu?
Imali kumele itholakale Chris, ngoba nxa sikhangelisisa sibona ukuthi baningi abantu abafuna ukuncedisa ilizwe leZimbabwe. Even khathesi kunsukwane lezi esibhelile besike zahlangana labe-United Nations labo ngoba babathabile sibile ukuthi no into le ye-biometric iZimbabwe ifuna ukuyenza, ufuna ukuyi-implement and wakhanya ukuthi labo bathakazelele ukuthi hhayi bengakwanisa kunsukwana lezi ezidlule bathe bakwanisa ukwenjani uku-offer ukuncedisa in terms of i-support. And singabona ukuthi ase-United Nations kuphela maningi ama-organizations azancisisa. So thina vele ngendaba ye-biometric yona le i-government kumele ibone ukuthi ama-donors adingakala azatholakala. Kathi nxa bona eKenya leNamibia nxa bayenza thina okungayo esehlula iZimbabwe kuyini.
Lo-ke ngunkosazana Ellen Shiriyedenga, isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, ubekhuluma le-Studio 7 ekoBulawayo. Intengo yamafutha ezimota ibilokhu isehla kusukela ngomnyaka ophelileyo emazweni amaningi emhlabeni jikelele. EZimbabwe intengo le ibilokhu ingelamehluko, kodwa umkhokheli wenhlanganiso ye-Motor Industry Employer Association of Zimbabwe, umnumzana Bednico Bebe, uthi intengo yamafutha ezimota isiqalisile ukwehla endaweni eziningi eZimbabwe.
Njengobusazi thina abangikhaya sithathela izinto emuva, kodwa-ke kulo mehluko sokufika nomehluko sibona-ke abantu abamagalaji sebesehlisa-ke kancane ipetroli. Ngasibela-ke umnyaka ophelileyo siqala umnyaka kuze befika phakathi kweminyaka idizili ithengiswa ngerondola 45, but kathesi ngibona amanye amagalaji sehlise-ke idizili yaze yafika kuyamdola 17. But-ke asinayo sithi ukuthi ukwehlisa kwangikhona ikwehlisa okunjengalokho okwenzakala kwamanye amazwe. Ukwehlisa kwalapha eZimbabwe zingabe kubangelwa izinto ezithile. Ezinye zalezo zinto ezibangela ukuthi kwehle ipetulo kumbe yikho amafutha yokuthi-ke ngesilungu lethu futhi kona yi-demand.
Njengoba usithi wena i-diesel yehla, ipetro yona-ke?
Ya, kuyafanana-ke ngoba ukwehla kwe-diesel nokuqansa kwe-diesel kuyafanana nokwe-petro. Ngenxa ipetro iphela ikhaipetro le-diesel iyakhwela le. Ngaphandle kokuthi uhulumende angenele-ke afake lokho ukuthi ayi-subsidy, but kanti kungenxa ukuthi uhulumende kala mali akunasindlela ukuthi afake i-subsidy. Laswayo-ke ukhangela-ke ubone ukuthi konke kuyehla iphetrol
lethu. Nxa kusehla intengo yepetro kuyahambelana yini le ntengo yezinye impahla ezitolo esiya sikubone kusenzakala kweminye iminyaka ukuthi intengo yepetro ingayehla, le mpahla iyehla?
ezimabhe kanjalo mfana ekhaya ezimabhe laba abantu abakumabhizinisi amaningi abaningi ungabona sebeseshisha bale sebezama ukuthi bahubhe ama-customer ukuthi abe khona asiso sizathu sokuthi mhlawumbe nakehle iphethule-ke ngithi ku-world market abantu bezimabhe nokuthi kwehle iphethule ku-pump i-pump price abantu bezimbabwe bayehlisa intengo yezinto intengo yezinto ezimbabwe esikhathi esiningi sibona isehliswa ukuthi ke khona-ke abantu babe sebengahlenelisi-ke ukuthi bathenge kumbe kube nomunye umuntu uye abe lento efana nayo ethengiswa ezitolo ayithengise ngentengo ephansi bese kusithi-ke ngaleso sizathu besebezisitha ukuthi-ke sekufanele ukuthi behlise-ke intengo yezinto yenzele ukuthi bathole abathengi abaningi.
Lo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe, umkhokheli wenhlanganiso ye-Motor Industry Employer Association of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Abalwela amalungelo abasakhulayo sebamukele ngembono etshiyeneyo isixwayiso sikamahluli we-High Court koBulawayo sokuthi uhulumende kumele asungule uluhlu lokubhalisa amabizo abantu abayabe betholakale belecala lokudlwengula. Ekhuluma ekuvulweni kwe-High Court eGweru izolo, uJustice Martin Makonese uthe ukubhaliswa kwezigilamkhuba lezi kulakho ukuphathisa ekulwisaneni lokudlwengulwa kwabantwana khona ukuqhubeka kuqonga elizweni. Abasekela umbono kamahluli lo bathi ngempela abadlwenguli kumele bazakale. Bathi njalo lokhu kwenza kube lula emapholiseni ukuthi balwisane lamacala anje. Kodwa abanye bathi okudingakalayo ukuthi umthethwandaba wethese abadlwenguli izigwebo ezilukhuni. Sixoxe lomeli wedale lePhalamende uNkosazana Thabita Khumalo, yena oseke waphatha lolu daba edale lePhalamende.
Lolu daba olukuthi siphume logwalo nabantu abadlanga nabantwana into eqakathekile kakhulu ngoba kuzaba lula uma abantu abethu bedlwangula bangahambe ezibhedlela bayekhangela ukuthi badlwanguliwe bese sithatha-ke umboni lothole esibhedlela siyefaka ku-database naleyo kuba lula kuyabokho umuntu wangikhona ngoba nxa kuwukuthi wambele into eyayayenzayo uyabe evele khona ku-database ngoba kathesi iningi labo ngababotshwanga baphandle ukuthi bedlwangule abantwana.
Ephalamende kulesikhathi lapho okwaphuma imbiko yokubana so kufakwe imali eceleni ekhangelane lalo msebenzi kwaphelela ngapi?
Hayi, kwaphelela emoyeni, kukhanya ngazani uhulumende wezani umsebenzi wakhe ukuthi lingakhala ngodaba oluhlukuluza abantu ezweni abambise ukukwenza ukuthi balalise abantu enkodo yokuthi basitshela amanga ukuthi bazakwenza uludo ukuthi balungise lelo daba ugcina kuphelela emoyeni kungaphumanga udaba olunjalo olukhuluma ngokonakala khonokho isikhathi abaqalisa khona ukuthi baqalise ukusiqambela amanga. So ngethemba ukuthi kwakuliyindlela nje yokuthi sithule kube senzakazani kule nto ezakwenziwa kodwa kungenalutho.
Abanye bathi kusoze kusize ukuphuma loluhlu lolu, bathi okungasiza ikuthi amadale imithethwandaba ijezise kalukhuni abantu abadlwengulayo. Uthini wena ngalumbono?
Ngivumelana labo yonke indaba yayo ukuthi abajezise njalo angivumelanindangayitika kungakukatisi kuphathisa ngokuthi umntwana uma edlwanguliwe ahluleke ukuthi abekwazi ukuthi udlwangulwe njani. Kuba lula kuthatha ingcekeza yomuntu lo odlwangula umntwana siyihambise kuluhlu lolu kwi-database leyo sikhangele ukuthi ingcekeza leyo yake yabakhona yini. Kube lula ukuthi siyembopha lowo muntu kungavele selithesile bufakazi okuvele buhlezi bukhona esinakho yidepi yakhe ukuthi sekhangele ukuthi ngeke yini okwenzileyo. So mina isifiso sami sibili njalo isicelo sami ngesokuthi ngakuvulwe uluhlu lonalolo kuzasiphathisa kakhulu ayikhona ndijana njalo kuzasinceda ama-cases lapha amapholisa asehlule ukuthi babuphe leyo madlwangula ngoba ngathi sithethe idebi zabo kungathaka ku-database kuba lula ukuthi sibalandele nxa kuwukuthi sanisa abafaka vele ku-database le. Amazwe amaningi bayakusebenzisa khonokho thinasesekhatshana ngoba iningi lamazwe bandise ukuthi babuphe abantu abadlwangulayo besebenzisa leyo-database.
loke ngunkosazana Thabita Khumalo ilunga ledale leparlamente. Isigodlo some sabameli beZimbabwe kwele Tanzania sazisa abangaba lolwazi lwabazi uFrederick Kane Nyathi oweZimbabwe yena owafa kungozi yemota mhlaka 23 January edolobheni leDa eSalam. Abazi uNyathi bengafonela inombolo ezithi 255-756-491-668. Alinga kohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngoa fast 8 kusiya 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 lagu 15775 kilohertz. Lamhlanje ke kuhlelo lwabatsha olwe the connection sikhangela udaba lokufaka abadlwengulwayo kuluhlu oluzaziswa uZulu jikelele iOffenders Register ngesilungu. Liyavumelana lalokhu yini? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kilohertz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi kesikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhonzi senhlanganiso ye-United Nations esibona ngeSyria uStefani de Mistura uthi inkulumo zokudinga isisombululo kudaba lweSyria zilakho kuqala kumalanga alandelayo lanxa bezilokhu zisehlula. Lamhla bekulilanga lokukhumbula umvukela wakule Egypt owenzakala ngeminyaka emihlanu edluleyo mhla ziku 26 January. Le balaleli iStudio 7 sisakaza lingasibamba kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 lagu 15775 kilohertz.
When we bow, silale ma when we bow,
silale ma
when we bow,
silale
uhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngesinqumo esiyethulwe ngumthethwandaba wedalela Constitutional Court esithi akusamelanga abantwana bathathe kumbe bathathwe bengakabi leminyaka elithumi la chia galombili 18. Abesifazane ababili abendaba ebancane uLoveness Mudzuri lo Rubimbo Tsophodzwa bafaka udaba lolu emthethwandaba bekhonona ngokuthi umntwana kumelanga athathe kumbe athathwe engakafikisi iminyaka leyo. UZulu uthakazelele isinqumo lesi kodwa kukhanya ngani kuzaba nzima ukuthi kulandelwe lesi sinqumo. Ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lonkosazana Stars Mathethebe lomfundisi uSenis Banda wenhlanganiso yeZimbabwe Institute for Social Transformation.
Umthetho nezasokuthasho umthetho uyabe udlule ezandleni zabantu. Kunzima ukuthi singathina abantwana basoze bathandane bengakafika iminyaka yona leyo elithumi lasithiya ngalombili. Ngoba baqala ukukhula kathesi bebancane abantwana bayakhula bathombe bebancane bajwaqe abafana bebancane nayenza ngaleso sikhathi bayaqala ukufunana njalo mase bethe bahlangana omunye wazithwala kuzakwenzakala njani ukuthi esezithwele engakafiki iminyaka elithumi lasiyangalombili angayi kwenda yena vele esezithwele isisu salelo jaha.
Nankumbuzo khonapho-ke mfundisi Sibanda.
Yena ngalokhu kuyagibela abantwana inanzelela ukuthi abantwana abaningi abafina bechada bengaphansi kweminyaka leyi edlulela umthethwandaba umthethwandaba 18 kutho ukuthi abaningi babengakucabangisa kuhle ukuthi vele nisethathwa ngoba njalo isikhathi sokuthi kumele umntwana lo abe esikole abe ngekholishini abe ngeyunivesithi efunda hayi khona ukuthi echada njengangani yinto eqakathekileyo leyo okumele abantu bayinanzelele ukuthi umntwana ngesikhathi leso kuyake kukhangelela ukuthi abe naye esambuyiselela ikusasa yayo.
Khonapho-ke siyakuzwa kakhulu-ke Sibanda, kodwa-ke umama angabe vumelana lakho yini khonokho ukuthi into ezinje zivele kumele ukuthi ngabo abantwana basesikolo kulokuthi bagijimisana lakhonokho kwamacansi. Kodwa phela okwamacansi khonokho kukhona yini indlela yokuthi abantwana bakhitshwe kikho kumbe vele kungeke kwenzakale Maphoqo?
Njengoba sokungumthetho osusithi bangaze baba kuqalisa into zothando bengakabi liminyaka yona leyo, kuzamela kufundiswa ezikolo-ke, kuqalisa ezikolo bafundise abantwana. Umntwana athi efunda esesikolo kumbe eprimary kumbe esecondary ekwazi ukuthi kala mvumo yokudinga intombi ele minyaka engaphansi kwethumi lasitshiyangalombili. Le ntombi kumele ifundiswe isesikolo eklasini ukuthi ayina mvumo yokuba le jaha ile minyaka engaphansi kwethumi lasitshiyangalombili. Ngeke kuphume ebantwaneni ngaphandle kuyefundiswa khona esikolo. Kodwa mna ngicabangela ukuthi vele khathesi esikolo kuyafundiswa. Ngicangela masikhangelele endabeni zomkhuhlane wengculaza. Ngomkhuhlane wengculaza lowo kule ndlela abathi ivikela ngcono okuthiwa ikuhlala ungahlangananga nomuntu wesilisa, ngesilungu abathi abstinence. Isifundiswa langaphambanisi kusukela ku-grade 5 umntwana wonke uyabetshela ukuthi bangahlangani nomuntu wesilisa. Kodwa kwehlula kunjalo, uyabathela abantwana sele minyaka emlitshwana kakhulu ithumi lanhlanu sebebanjwa ukuthi balamasiki ezibhedlela. Lokho kutshengisa ukuthi bayabe sebeqalisile ukungena emacansini, kunjalo befundiswa ukuthi bangayi. Mina lo mthetho nanku umthetho engibona uzasigcwalisa nzima okunye okumangalisayo. Angazi ukuthi usizamela sihle siwufake ezikolo uqalise ukusebenza ngoba yona muhle. Okobuhle sibili muhle wenza ukuthi intombi ikhule ijiye. Izolo vele kudube loSwanda intombi kade ingavunyelwa ukuthi iphinge ukuthi ilikhaba isisiya kuba ngaphansi kukababa. Kade ikhula intombi ithombe ithishize. Xa sithi ithishiza ivele lize lithi khishi lihlale phezu kwesifuba lapo. Ayikhona ukuthi esesezimilamponjwana ahlayewiswa lijaha izimilamponjwana. Sekuvele kungekho izolo, yikhona ukwenza ukuthi le ntombi zayizolo ziqinile. Kodwa lokho ngamkazana kwakhathesi sekuwiswa izimilamponjwana ngamadoda, kuhle kuwe kuphele kulenge etareni lapha nxa ekuhamba kuphinde kuhamba inyamazana. Kodwa-ke ngiyakubona ukuthi umthetho wonalo ukuthi uzongena emthanjeni wamantombazana lamajaha kuzasithatha isikhathi njengelizwe. Kodwa qiniso qiniso abawufundiswe muhle kothi uzaba nzima ukuthi ulandeleke.
Ye, pho manje kwenziweni lapha-ke mfundisi? Kukhanya ngazani kuyaba nzima phela ukuthi umthetho lowo usebenze sibili.
Kona ngani kuqakathekile ukuthi amabandla la ama-organizations azimele wodwa akwanise ukungena ezigabeni zehlukeneyo la mabandla bephela abantu ngalo mthetho omutsha.
Kodwa ubona ngazani kungasebenza yini nxa sukhangele khonokho Baba Sibanda? Ngoba abantwana babe lokho besenza ukuganga khonokho.
Kodwa kanzima ukuthi kusebenze ngenxa yokuthi sikhuluma khona manje ukola baningi engena inkulungwane zamankazana abasebeluthekiwe sikhuluma khona manje engenziwile eyidlulileyo kumbe ukuqaliswa komnyaka abangaphansi kwalo mthetho osuvunyelwa nguhulumente.
Lo-ke ngumfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Institute for Social Transformation obexoxa lo nkosikazi Stars Thebe Mathe, ingcweti kwezamasiko esintu, belo Gibbs Dube weStudio 7. Isizalwane seZimbabwe ebesidume kakhulu kwezomculo ukuxhasa abaculi ezokulingisa kwezamasiko lezokuthwebula imifanekiso ubongani Nxumalo kaSekho. Okuningi sikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg.
Behlelwe yifa elimnyama abaculi beZimbabwe kwele South Africa kulandela imfa kaNxumalo obesaziwa kakhulu ngokuncedisa abaculi emsebenzini wabo. UNxumalo uzelwe ngo-1968 kobulawayo eZimbabwe wasesiya kwele South Africa. Lapha ke ufike waba intathele nguye obona ukwethulwa kwephephandaba le The Homeless Talk eJohannesburg. Qede lapho ubuye waphindela kwezomculo ezokulwingisa lakho konke okwenziwa ngumuntu esebenzisa italenta lakhe. Liqembu lakhe elabanqobi bomhlaba eliculele ingoma ethi Lubaba Ulamanga. Usuke lapho waqala ukusebenza lamaqembu abaculi achiyeneyo ebasiza ngokuhlela amagigi ukulungiselela imisebenzi yabo kanye lokucindezela amadlakade. Usebenzela amaqembu aziwayo kakhulu kwezomculo afana lendolwane Super Sounds ngesikhathi besethula idlalade labo elithi Amaginqikonqo. Umnumzana Funeka Mpofu okhulelwe Nxumalo uthi kwehle ifo elimnyama kwezomculo wele Mandebeleni.
Ubongani ubevele ngumuntu ovele waqala ukuqina endaweni ze-arts esakhula, ukuqale engena nge-karate, esuka lapho wangena kwezomculo. Wacula la maqembu amaningi engeze ngiwabalise, engingakusho ngobongani ukuthi singumndeni, singabangani, siyizihlobo, and the public silahlekelwe kakhulu.
Umculo weZimbabwe waziwayo kwezabomaskandi uzinyaze yamluma uthi badane okwenhlanzi ezithelwe ngamanzi.
Silahlekelwe kakhulu ubaba uNxumalo ebesebenza naye kakhulu, engumuntu othandayo umsebenzi wakhe, njalo esisondele kithi esikhuthaza njalo ukuthi bafana umculo indimendime nomculo akukho lula khona ungena, kodwa impumelelo ikhona mangabe uzimisele futhi uzihloniphe wena uhloniphe umhlaba.
Okhokhela iqembu lembube elembizo Messengers uPutman Cele yena uthi uNxumalo ube nguzipho zonke.
Ubongani ngimaze kudala sihlangana ekuqembu abanqobi bomhlaba egida ngendlela eyisimanga. Waba umuntu okwazi ukubhala imidlalo, waba kwazi ukuba umuntu odlala e-stage, waba kwazi ukuba umuntu odlala nakuma TV. Ababukayo uhlelo okuthiwa Isibaya ube khona kubuhlungu kithi.
UMandla Khumalo laye ocula eqenjini lembizo uthi uNxumalo uzahlale khonjulwa njengendoda ebingela mhobholo.
Sinesithombe sithe esiphumileyo kuDaily Sun. Wabuye ubongani washuta mahala wasinikeza saphuma nje safunda kumaphephandaba angazanga sibhadalise. Uyabona ukuthi ngumoya omuhle ongakanani.
Umne wabo kamuyi uKhosta Nxumalo uthi njengemuli balahlekelo kakhulu kodwa babonga uZulu ngenhlonipho aseyikhombise umuye.
Impela siduduzekile, sithanda ukuthi futhi sibonge sithi baqhubeke bekwenzela labanye khona lokho abakwenzileyo wonke amaqembu lawa azile kuye.
Omunye wabakhokhela inhlanganiso zomphakathi weZimbabwe kwele South Africa uMlungisi Jabalala uthi isizwe sonke silahlekelwe.
Kufe uDio Bela lwamase isizwe sekithi, amaciba kithi angeke kwasafana lasekuqaleni lomaye esakhona emhlabeni.
Isidumbu sikaNxumalo sikhangelwe lokusuka kwele South Africa ngolwesine entambama sesilubhekise kobulawayo lapho azangcwatshelwa khona ngeSabatha. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Siyabonga ke Nhlapho ugqiba uhlelo kesikhangele ebezilakho lamhlanje. Uhulumende uthi useza umkhokheli webandla elingaziwayo labasekeli bakhe abathathu, abanye abangamasotsha babotshwe besetheswa icala lokufuna ukubhomba iplazi likamongameli Mugabe. Silugqiba ke lapha ihle uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, silithiya kuStudio 7 Live Talk, lilale.